Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo, siyabe sisenzani sisonke. Sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini.
Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempila kahle ezikolo olwe Zimbabwe School Health Policy.
Sike sababona osomabhizinisi abazebe kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho. So silethemba elokuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo. Abe Zimbabwe bake baya eChina kodwa khanya njengani kuyabe kungelalutho esilubonayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China lamhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo.
Abantu bemathebeleland iningi lisuke lakhalala langafuna ukubhalisa. Iningi futhi siyakwazi ukudilisa eGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akulamabandla aqinileyo avela kurijin asingeke sibone kusiba lo mehluko othena.
Eminyakeni edluleyo iZANU-PF ibihlala inqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo ezansi emandebeleni kodwa kukhetho luka-2013 yabhuqa lawa mabandla eziqintini ezilithumi lantathu. Sizahlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempila kahle ezikolo olwe Zimbabwe School Health Policy ngenjongo yokuthi kube lokusebenzisana phakathi kwabogatsha lwezempila kahle lwezemfundo e-primary le-secondary ekulondolozeni impila kahle yabantwana besikolo abakulesi sibanga semfundo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe emkhosini okwethula lolu hlelo owenzelwe esikolweni ese-Blackstone Primary School eHarare ngokusebenzisana kwengatsha ezibalisa olwemfundo ye-primary le-secondary lumanyenele lwezempila kahle wangenwa iziphathamandla ezivele kungatsha zombili. Omunye wabekade bengabahlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Barrenyathwa utshela intatheli izindaba ukuba ukuphawulwa kwalolu hlelo kuzosiza ekuthini ingatsha zombili zisebenzisane.
This was very uncoordinated. Other schools would provide a clinic, others would provide a nurse, others would not.
Kwaqoqekanga lolu hlelo. Ezinye izikolo zazitholisa ezempila kahle ukuthi ezinye zingenzi lutho vele. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary kuzokuba yibo abakhokhela lolu hlelo.
Omunye njalo obe ngumhlonitshwa kiwo engumphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uProfessor Paul Mavima ulandisa ngokubangele ukuphuza kokulungiswa kwalezi ziqondiso ezeZimbabwe School Health Policy.
The preparations for this were long because we wanted to do a good thing.
Athethe isikhathi eside amalungiselelo alolu hlelo ngoba sasifuna ukuphuma lento enhle. Sesikulungile manje ukuba siluqhube kungakho siluphawula lamuhla.
Umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zenhlala kahle yengqondo yabantwana lemfundo yabantwana abaphila lobugoga olwe Learner Welfare Psychological Services and Special Needs Education unkosikazi Wadzanayi Nyanungo uchasisa ngalezi ziqondiso.
Sesizohlala phansi sibone ukuthi esingakwenza ukwenqabela imikhuhlane ebantwaneni nguyini, esingakwenza ukuthi abantwana bazigcine kahle, abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo, siyabe sisenzani sisonke sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini
ulandisa njalo ngokunye okuyabe kusenziwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni
lamhla sithakazelela kakhulu ukuthi sokuzokuba lemali yabe ivele imelele khonokho kuphela ayisonto eyokuthi siyaphonga ukuthi singathola senze okunye nxa singela mali akwenziwa lutho
iziphathamandla kungatsha zombili zithi lanxa bezikhona inhlelo ebezilandelwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni bezingahlelekanga ngendlela evumela ukusebenzisana kwengatsha zombili zithi lanxa lezi ziqondiso ziphuzile ukulungisiswa kulinyathelo elincomekayo ukuba sezikhona njalo zizosiza kwezokuqhuba inhlelo zezempila kahle eziqondiswe ebantwaneni besikolo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Umongameli Emerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizimusi abavela kwele China lamuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo inyathelo abathi lizathuthukisa umnotho welizwe njalo lilethe imisebenzi elizweni izivumelwano lezi zasungulwa uMnumzana Mnangagwa aze avakatshele ele China ngenyanga kamabasa lonyaka njalo osomabhizimusi laba babikwa bedingisisa ezinye indlela zokusungula amabhizimusi elizweni ukuze sihlaziye ukuthi izivumelwano lezi zingalethelani ilizwe sixoxe loMnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
yabona njengalinyathelo elihle kakhulu kodwa sike sababona osomabhizinisi abazebe kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho so silethembele ukuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo abezimbabwe bake baya eChina kodwa khaya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo njengabantu basezimbabwe labo kumele babe nethemba elokuthi izimali zabo abazazithiya lapha zizaba safe njalo bazabhanisa ukuthi bazithumele phandle kwelizwe nxa kuyukuthi sebefuna ukuthi bazithumele phandle
uhulumende uyaziqhenya ngokuthi siwalungisa indlela abakwamanye amazwe abangasebenza ngayo umthetho we-ease of doing business lakuthi yikuprotekta ama-investment abo ukuthi abasoze belahlekelwe
lokho siyakuzwa emaredweni siyakuzwa emaphepheni kodwa lapha e-ground esikithi uloke kunzima ukuthi umuntu afune ibhizinisi lakhe benze ibhizinisi labo ngendlela abangathaba ngayo umzekeliso yokuthi khathesi umthetho uyazimbela abantu ukuthi bathumezele izimali phandle kwelizwe besabi externalization kuyafana le mali uhulumende ethi yena sebe lama-deals afika $16 billion asikaboni i-economy i-improver ngama-deals lawo asikaboni i-investments angikhona ukuthi zihamba kanjani
sikhangela yona imbali yabo somabhizinisi be-China kuningi asebakulethela ilizwe yini amabhizinisi asevele khona
asikaboni ukuthi ama-China amabhizinisi awo asebenza kanjani undaba le $15 billion bekulamakhampani awama-China abaningi kakhulu balobudlelwano nohulumende ukuthi bayenza ama-government projects awekwakha i-defense college nokunye esikunikelwa imali yi-China malutshwana kakhulu amakhulu amabhizinisi esingawathi a-successful amabhizinisi awama-China
ye ekuqhatsheni abantu-ke
lolo ludubo siyababona emithethwandaba kaninginingi ama-China lawo ayi lapha ezimbabwe kuphela ezambia abantu bayakhonona eghana bake baxothwa babambe abantu ngendlela okumele babanjwe ngayo so uhulumende wasezimbabwe kumele abe lemthetho futhi ezagcina abantu basezimbabwe from i-abuse eyama-China
lo umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare umanyano we-MDC Alliance wetheswa icala lokuhluthuna ingxenye yesisekelo sombuso wakwele South Africa usetshenziswa kugwalo lwezithembiso zokhetho i-manifesto ethulwe ngeviki edluleyo ugwalo lwe-MDC Alliance lolu lulezithembiso ezimbalwa ezigoqela ukuphathwa kombuso wamankampani kahulumende Yiso isahluko esathathwa ngumanyano lo kungelangitsho okwehlukanisa amabala. Sehlulekile ukukhulumisana lesiphatha amandla zalo umanyano, kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Tabitha Khumalo ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi kaboni okubi ngokuthatha umbono yabe South Africa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nqabutho Mabhena utshele Studio 7 ukuthi okwenziwe yi-MDC Alliance lokho akutshengisi ukuthi balezithembiso eziqotho.
Into yokuqala, lokho sikubiza sithi thina abantu basuke bathatha esingathi thina intellectual property theft abakwenzileyo, ngoba okubhaliweyo abakubhalileyo kusuka ku-constitution ye-South Africa. Kodwa kungathi ku-constitution ye-South Africa kumele sikunanzelele ukuthi kulo Mervyn King, u-Mervyn King e-South Africa ngum-South African ngo-1993, wathwa bake babhale indaba ze-corporate governance emele Institute, Ultra Institute of Directors of Southern Africa. Yikho lapho lokho esikubona kubhalwe ku-constitution ye-South Africa okwaphuma khona ngo-1993. Ukutsho ukuthi njengoba kwakuyi-commission ye-Institute of Directors of Southern Africa, u-Mervyn King engwe-South Africa, njengoba i-constitution ye-South Africa yabhalwa ngo-1996, kutsho ukuthi bona bakuvumelana ukuthi kube khona ku-constitution ye-South Africa kukhulunywa ngokuthi kubuswa njani esingathi ngoba senzeni i-governance. Esingazange sikunanzelele sisola kakhulu lina ama-journalist ukuthi kawusazange ubonakale ngo-2013 ukuthi kubhalwa i-constitution ye-Zimbabwe, leyo chapter eku-manifesto ye-MDC Alliance yathathwa yayifakwe ku-constitution ye-Zimbabwe sekuze kubonakala khathesi sokumanifesto ye-Alliance.
Manje ngamafitshane singathini, kungakutshengisani khona?
Kutshengisa ukuthi bayahawukela into ezinhle eza kwamanye amazwe ikakhulu e-South Africa, kodwa-ke abesabe ukuthi bakwenze ukuthi batsho ukuthi kunento enhle esiyithatha ku-constitution ye-South Africa esifisa ukuthi lakithi ezweni lakithi e-Zimbabwe isebenze. Vele kuvamile ukuthi nxa ufaka umuzi umcijo uyatsho ukuthi umcijo lowo ngiwufaka ngisekela umcijo wavele wabekwa ngusibani bani elobe ugwalo oluthile ngomnyaka othile, ukwenzela ukuthi laba abantu banayo bakwazi ukuthi wena wenza i-reference kulokho kodwa la uyakukhwabitha. Kuqakathekile khona ukuthi ukwenze njalo, njalo into evamile ukuba khona. Kodwa nxa usuthatha into eyaphuma engqondweni zomunye umuntu bezabanye abantu obusuyifaka angani ngeyakho, sekutshengisa ukuthi wena kawucabangi.
Umnumzana Nqabutho Mabhena yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi bayemukela umhlangano ozenziwa kusasa umongameli Donald Trump nomongameli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un abakhangelele ukukhulumisana ngokuchitha uhlelo lwezikhali zombhubhiso eze-North Korea. Lo mhlangano uke wathiwa awusekwenziwa kulandela inhlelo zeMelika zokulolonga amabutho aweMelika lawe-South Korea. Ngemva kwalokhu wathiwa uzenziwa, kodwa uTrump wathi inkulumo kamongameli Kim kayithakazeleli, wathi sokumele lo mhlangano ungabi khona. Kodwa ngemva kwensuku ezimbalwa umongameli Trump wathi kawube khona. Lo mhlangano uzawenzelwa eSingapore. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuzwe sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona okuqala kuyamangalisa ukuthi iziqhwaga ezimbili ezinezikhathi eside zisaziwa ngokuhlala zifuna ukulwa bambane, sezize zabona kungcono ukuthi babonane bahlangane kube nokuthila abaxoxisana ngakho. Uzokhumbula ukuthi kuzikhathi eziningi ezedluleyo kube kufika isikhathi lapho kugcina kusiba kubi kungathi impi izoqhamuka, kusale nje kancane nje ukuthi kulumathe umeli. Kodwa-ke kuyabongeka ukuthi manje bakubone kungcono ukuthi baxoxisane bakhulumisane, kuzokwenza ukuthi umhlaba ungahlali umi ngamazwane usesaba ukuthi noma nini kungaqhuma amabhomba anga ubhubhisa ngoba izona zozimbili lezinhlangothi ziphethe izikhali ezinkulu ezingabhubhisa umhlaba. So ukuhlangana kwabo kuyasinika iphika lokuthi hawo mhlawumbe sokuzoba ngcono.
Lokhu sekubangele ukubana abanye bathi umongameli Donald Trump kuzamele aphiwe isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni yeseNobel. Ubona ungani uyabe esifanele yini nxa kuyukuthi bayahlala phansi bavumelane ukuthi umnumzana Kim Jong-un angasabi lezikhali zenuclear?
Ye, kutsho ukuthi sokuzomela ke kulindwe kubonakala ukuthi ingxoxo yabo izophetha ngani. Uma izophetha ngokuhle okudilisa zonke izinhlelo zempi kusetshenziswa izikhali ezimbi zona lezi abaziphetheyo, kuzomela siphiwe isicoco esimbongayo ngokudala indlela yokuxoxisana nabantu abasazwa beyisitha sabo. Kuyamangalisa ukuthi into isehlakalo esinjengalesi sivelele emntwini wonke umuntu ade embiza ngokuthi umampara. So uDonald Trump ngaleso senzo sakhe uzokwazi naye ukuthi asindise ubumpara bakhe aziwa ngabo umhlaba wonke.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ngulife Talk namuhla sikhangela iziqondiso zokuhlala kwedale lokubhalisela ukuncintisa kukhetho lalonyaka ele-Nominations Court. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalitshumi lambili, 12 kwalinyazwa abangamatshumi amathathu esigodlweni se-Afghanistan iKabul namhlanje emadabukabusa ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga iqembu labalwa becatsha abesitaliban. Inhloko kahulumende leSpain umnumzana Pedro Sanchez esileviki ikhethwe kuleso sikhundla isivumile ukungena komkhumbi othwele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ababalekela inhlupho ezehlukeneyo emazweni abo ikakhulu aweAfrika ngemva kokwalelwa kwele Italy lele Malta. Eminyakeni edluleyo ibandla elibusayo elezanu PF belidonsa nzima kukhetho linqotshwa ngamabandla aphikisayo emhlubulweni wangezansi emandebeleni. Kodwa kukhetho oludluleyo yabhuqa lawa mabandla eziqintini ezilitshumi lantathu. Ukukhetho lwalonyaka iningi libheke ngelihlo lokhozi lokuthi iyozala nkomoni. U-Albert Ncube usipha imbali yokhetho kwelezansi emandebeleni.
ELeZimbabwe laqhuba ukhetho lokuqala lomnyaka wonke ngemva kokuthola uzibuse embusweni wabahuquluzi benotho beBrithani ngohlwelanja ngomnyaka 1980 ngemva kwesivumelwano seLancaster House. Lobanje ibandla lezanu PF lalikhokhelwa ngumnumzana Robert Mkabe lanqoba kulolu khetho alizange ladobha ngitsho isihlalo esisodwa ezansi yamandebeleni lapho ibandla lezaphela likhokhelwa ngumnumzana Joshua Nkomo lathatha zonke izihlalo eziyisithupha. Ngokufanayo kukhetho luka-1985 izanu kayidobhanga lutho njalo izaphu yanqoba kulomhlubulo. Umnumzana Kembo Mohadi omuyi u-Edward Ndlovu, uNelson Khutshokha Ndlovu, uSteven Jeqa Nyongolonkomo kanye loThenjwele Sabe babayibo abameli balomhlubulo edalele ePhalamende besuka kubandla lezaphu. Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomunye owaba ngumeli wedalele ePhalamende ngo-1980 njalo uthi okwenza izaphu yenqoba yikubambana njalo ingelankethe yabetshabi.
IMathebeleni South kobulawayo leMathebeleni North izaphu yayiwina amasithi wonke. Ngitsho ngesikhathi seGukurahundi 83 kuze kuye sika 1987 abantu babebulawa bejikwa emgodini eBhalagwe elendaweni ezithile zisobela befakwa phansi kodwa izaphu iyayinqoba. Ngitsho le Midlands ngaphelo wagwelo silobela iyayizaphu. Umbono wawukhona ukuthi abantu babebambene bengalankethi abachari bengala ukubola khathesi abantu sebebanga izikhundla.
Ngomnyaka 1987 ibandla lezano kanye lelezaphu abhalelana isivumelwano sokusebenza ndawonye eseUnity Accord kwabunjwa izano PF okwadala ukuthi linqobe okumangalisayo ngomnyaka 1990 lo-1995. Ngomnyaka 2000 ibandla eliphikisayo le-MDC elalisanda kusungulwa likhokhelwa ngumoyi umnumzana Morgan Tsvangirai langena kukhetho lahluthunela izano PF izihlalo ezifika samathuma ezithupha 57. I-MDC yathola izihlalo eziyizithupha ezansi emandebeleni kwathi izanu-PF yathola ezimbili kuphela. Amabandla aphikisayo aqhubekela phambili ebusa ezansi emandebeleni njalo kukhetho luka-2005 i-MDC yathola izihlalo ezine kwathi izanu-PF yathola ezintathu. UZulu emandebeleni waqhubekela phambili esekela amabandla aphikisayo ngomnyaka 2008 kukhetho lokuqhutshwa kwedlula inyanga impumela engaziwa. Lo bantu Tsvangirai wayenqobile kulolu khetho ngesenelisanga ukuthola inani lamavoti ayefunakala ukuthi agcotshwe ukuba ngumongameli okwadala ukuthi luphinde ukhetho. Umnumzana Thandeko Zindimkandla uthi ngenxa yodlakelo lwaqhamuka sokumele kuye kukhetho uTsvangirai kasaphathekanga kulolu khetho okwadala ukuthi kuvotwe umgabe engancintiswa muntu.
Yibo ubona-ke ngalowo mnyaka izanu nxa abantu bephiwe ukhetho olusegcekeni olubalulekileyo izanu vele kayilalo unyawo lokuma ngalo. Yiko yadliwa dli endaweni eziningi. Kwathi ke lapho ngitsho lo mongameli wayo wayengurobert Mugabe ngaleso sikhathi wadliwa. Base begodla-ke imphumela-ke okwamavingi abona aba mahlanu kusiya kwezithupha bengasitshelanga ukuthi kuhambe njani. Ngoba base bebonile ukuthi abantu beZimbabwe bangaphiwa ithuba lokuzikhethela into abayifunayo bengathwalelwanga ubhulo bengathiwangani bengahlaselwanga izikliwi bakhetha lokhu abakufunayo.
Lobanje ngomnyaka 2013 ibandla lezanu-PF lanqoba kuzo zonke iziqinti ezilijumi lantathu ezansi emandebeleni. Umkandla uthi kaboni leli bandla lizanqoba kukhetho luzayo.
Ngapha ezansi emandebeleni njengalo lonke ilizwe kayisilo bandla elithandwa ngabantu ngenhliziyo zabo. Abantu babanjwa ibuyanga lendlala lokungazwisisi.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi lo bantu uZulu emandebeleni ehleze engasekela ibandla lezanu-PF lokho akuguquli lutho.
Sizakhumbula ukuthi ngo-1980 ivele iMathebeleni region yavotela izaphu. Kodwa lokho akutshintshanga lutho ngenxa yokuthi abantu babulawa ngugrawundi baphinda futhi bancindezelwa ngomkhonomi. Inkinga akusiyo ivoti, inkinga yisisekelo sombuso, nxa kungakhangelwa i-devolution of power. Kodwa ngenxa yokuthi isisekelo sisekela kakhulu lokho singathi unitary state, kuba nzima ukuthi izigaba zemandebeleni zichaye kuzwakala.
Inani labantu asebebhalisele ukuvota ezansi emandebeleni phansi kohlelo lwabekomishini yezec olwe-BVR lifike kunkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amane 240,000 lobanje besedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 356,000 abalelungelo lokuvota kulesi sabelo. Okankomo uthi lokhu kuveza ukuba iningi alibhalisanga njalo lokhu kuzadala ukuthi kungabi le nguquko enkulu.
Nxa sikhangela abantu ababhalise ukuvota iMathebeleni South le Mathebeleni North leBulawayo kubambene amavota abo cishe alingani lawo eprovinsi eyodwa eHarare. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu beMathebeleni iningi lisuke lakhalala langafuna ukubhalisa. Iningi futhi siyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akulamabandla aqinileyo avela kuregion asingeke sibone kusiba lomehluko otheni.
Amabandla abalisele zano PF, umanyano MDC Alliance, iMDCT ekokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe, izaphu kanye leMthwakazi Republic Party akhangelwe ukuncintisana kulesi sabelo kukhetho luzayo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kube lokuthokoza okudibene lokudana kubalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngempela viki edluleyo ngemva kokuphatheka kwamaqembu amela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA Championships kanye loweTotal Women's Africa Cup of Nations 2018 qualifiers. Intathezi indaba yethu ezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu olandela umdlalo wenguqu uthabe wabamanzi tengo omgqibelo ngemva kokuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleZambia nge-4-2 emdlalweni oqhutshelwe elizweni laseSouth Africa edolobheni lasePolokwane. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe seliphakamise inkezo le okwemihla eyisithupha selokhu laqala ukuphatheka kulo mncintiswano ngomnyaka 1997. Intokozo yokuphakamisa kweqembu lama-Warriors isicoco seCOSAFA iphenduke yaba yikudana ngesonto ngemva kokuba iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu leMighty Warriors lingasaphumelelanga ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano walo nyaka oweTotal Women's Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseGhana ekupheleni kwalo nyaka. AmaMighty Warriors adibane leqembu leShipolopolo elaseZambia emdlalweni okulamahlandla amabili lenelisa ukunqoba nge-1 kanyayo emdlalweni wehlandla lakuqala odlalelwe kweleZambia. Kwathi ngensonto umdlalo wehlandla lesibili kuphele iqembu leZambia linqobe nge-2-1 okutsho ukuba zibe ngutshikilobhanqa 2-2 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili. Kwathi eleShipolopolo laseliphumelela ukuya eGhana ngoba lona lihlohle kabili lidlala lingekho ngekhaya. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogo yarira uthi yena amalungiselelo awenziwe yilawa maqembu phambilini komdlalo wehlandla lesibili yiwo awenze umehluko phakathi kwawo.
Ukunqotshwa kwama-Mighty Warriors kutshengiselele ukuthi thina vele amalungiselelo ethu akho mahle. Ungathi ungakhangela indlela abahambe ngayo amankazana lendlela aphenduke ngayo kuyayangisa. Bahambe khona ngale eZambia badlala leZambia kodwa bathe sebephenduka abeZambia baphapha baqalela bona ama-Mighty Warriors ukuthi beze befike lapha. Kutshengisela ukuthi amalungiselelo kumbe indlela abakhangelela ngayo amaqembu ethu sitshengisele ukuthi singathi singabantu abazimiseleyo.
Ukungayiphatheka kumidlalo yeTotal Women's Africa Cup of Nations kutsho ukuba iqembu leMighty Warriors lilahlekelwe lithuba elokuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseFrance ngomnyaka ozayo njengoba amaqembu azaphutha imidlalo yeAFCON endaweni zakuqala ezintathu kwiyiwo azakuyamela izwekazi kumidlalo yezwe zomhlaba. Sikhangele ukwenzakale kusigaba seCasilaka Premier Soccer League ngempela viki yedluleyo. Iqembu le-FC Platinum yilo eliselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba lelo ebelihlezi esiqongweni phambilini kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha elenkezi iPlatinum nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ichi iqembu le-FC Platinum lihlezi esiqongweni le miklomelo ngamashumi amane lanye kuthi elenkezi lisendaweni yesibili le miklomelo engamashumi amathathu lathoba nembili. Endaweni yesithathu sekuleqembu le-Triangle elinqobe le-Nigroud nge-1 kanyanga ngomgqibelo kuthi ele-Highlanders lehlela ahlala endaweni yesine ngemva kokunqotshwa ngelebulawayo Chiefs nge-1 kanyanga ngesonto. Zombili i-Triangle le-Highlanders le miklomelo engamashumi amabili lathoba munemunye iqembu ngalinye. Amaqembu amane ehlaza emsileni wengalane ngabalisele eMtare City lelebulawayo City wona le miklomelo elichumi lanye kanye le-Shapane Mine lele-Chapungu wona le miklomelo elichumi lantathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Ntshanji.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle yezikolo olweZimbabwe School Health Policy. Umongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China namuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.